kuqala kileyo kathi yebo bayayidwa banikwa ukudla impahla lakho konke kodwa udibo olukhulu ngolokuthi abantu basele bethukile bakhithizele bafuna uncedo ukuthi bese kungenwa kuhlalwe phansi labo bakhulunywe labo engathi mina i-counseling yesifunakalayo ngoba nxa bengakhulunywanga labo baphonga ukunika uncedo kuphela bayahlala inhliziyo zabo vele bebambele uvalo ethanjeni ngoba ifiye wesaba kuyabe kuphakathi kwabo so mina ukhishwa kwesaba loka bakhulunywe labo kuhle kuhle bangenzi okwethuselwa kodwa bangengwe ukuthi bavule izinhliziyo zabo.
Pho okumele akwenze khonokho baba Mthenda ngubani?
Kumele sikwenze sonke eZimbabwe ikakhulu mina engikubonayo ikakhulu thina abamabandla abafundisi abashumayeli abakhokheli kodwa hatshi umuntu wonke those labo abalolwazi nge-counseling ngoba ngakhangela lapha abantu laba ye bafuna i-professional counselors kodwa at the same time into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo so they need that spiritual counseling as well.
Singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu lina liyacabanga ukuthi liye khona ngale yini ethi mani liyenceda yini baba Mthetho?
Siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale kodwa udubo oselikhona abaye sebekhathela indaba le kwindaba zepolitics okuthi abantu bazihambele bekhululekile sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azakale ukuthi bekhona kulokhu bekhona kulokhu kodwa thina njengabafundisi siqinise elipheleleyo siyalungisa ukubana sihambe siyokuba nabantu labo amaxuku anjengezimbabwe council of churches council o-evangelical fellowship ezimbabwe amaxuku la labo yudasiza ama-church bodies lawa kumele sibili bahlale phansi kodwa engikuzileyo ukuthi hhayi bayaxoxana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyifikwa khona ngale kukhiphe ezomangazwe phakathi ibe yindaba yokuyohlangana labantu abaphakathi kodubo abantu abaphakathi kokwesaba abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abayiso khona kumele bayibiselwa esimeni leso ilizwi likankulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke eqakathekileyo kwakathesi ukudla bayaphiwa impahla bayaphiwa imigqoqo yayenziwa izindlu bayakhelwa kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi lenkosi lifike khonaphana lithobe izinhliziyo lezabo.